Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo. Kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingatshengiseli ngobunene?
Nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama.
Ugatsha lwezimstats soluthule ingcazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo ematobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsho lo yedwa owesifazane.
Amanzi inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu isizwe society zange sazinika umlando wokuthi senze into kwesijala ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring.
Kambe umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na?
Ye, ngoba yibo abathwele, yibo abaphethe khulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo. Lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu, inani labatshengiseleyo alihambelani labakhononayo. Kwamanye amazwe ukutshengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo. Kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonye lowezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba indaba yokwesaba, indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini, ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake. Okunye ke ikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe, so kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwebezombangazwe. Kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olwisana lebandla elibusayo kumbe njalo ungumuntu we-opposition kumbe njalo ukhuluma umelele i-opposition, kunengi ke okungakwehlela. Abaningi bayakwazi ukuthi ungehlelwa kuyini kuba kusuka kwesabise kunkokheli ke ezithize ke kulabo abasebenza kokhulumende. Kati ke okunye kubangelwa yi-policy nxa kubuya ke kuqhatshweni ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo so kuba labanengi ke abalozwelo ke lo uhulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ingani thakona ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lohulumende kozombangazwe so kuzaba nzima ke kwabathize ke abasebenza kuhulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abanengi hayi kukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuka emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula yini enye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule ukukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi umthetho obususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandelwe ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni yavunyelwa
umnumzana Jafet Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu uhulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats solwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuwa 20 emadobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngitsholo yedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuli viki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemizini yezinsizwa kuphela. Abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kungcazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisitshiya kalombili lanhlanu 85 njalo kabagqilanga kulindawo Kusensus ka 2012 iZimstats ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo buliwade
uward 20 wacreatwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba kwamgwaqo wekhezi so iward yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 nabo wa 25 owa 25 bangapha kumthwakazi kulabantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo wa 16 wa 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemlageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngingacala nxa ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emlageni abekusinkomo ngoba abanikazi bamaplazi lawo bahlala koBulawayo abanye bahlala eGwanda kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvota kuvotwa abantu abangani ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
yokuthi sikubambe khonoko sikubambisise bese kusithi ngokhetho saleliswe ukukhangela-ke bese sibone ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka kuzozamela ukuthi-ke kuzasinceda thina ngabe si-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakaliso kunabanye abantu amanumber sefika ku-500 kuzasinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-sensus lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMatsouth kuzokuthi iMatnorth
kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba okuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sokuphume kwabanje lanxa sizakhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabe le Mathebeleni ne-South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda isakhamuzi seMadobo Gambe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na. Abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget. Umbiko kaNcube awemukelekwanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakancini. UNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganqele esithi lokhu kubangelwe yikunganga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia. Sixoxele ngcwethi ecubungela ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hachi kukhanya vele akubula into eguqukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uyehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngokwemali eyezimbabwe yalapha i-budget yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa ye singathi khona akwenzanga lutho ibhajethi yakhe ngaphathanga lutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu disposable income.
Sike sezwa abanye abacubungula ezenotho bephuma emsakazweni weZBC besithi bona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube zonke ngazi yalandelwa kuhle ngaze yaphumelela udubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yiunitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni lolodwa ama minister ama security courts labanye laba bachatshwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency, executive authority. Kuchu kuthi konke okukhulunywa ku-cabinet eZimbabwe, lokho okukhulunywa ku-politburo yeZANU-PF, kufanele kwenziwe ngama-instructions okahulumende obusayo weZANU-PF. So akusilo qiniso ukuthi ingaye kuthiwa okuqoqwa okwenziwa ezomnotho nguNcube kuyalandelwa. Kufanele kulandelwe ngoba sile executive president yumsebenzi we cabinet ikamnangakwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona kuphinde kube labo Joram Gumbo labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation yama policies lelo asoqiniso kutshengisa nje ukuthi i executive government esilayo o executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku implementa lokho ukuthi babe besithi khona uzibani ubani ngayo uyenza lokhu ye
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Ngoba manje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi eyezesa isiyandelwe okukuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uzulu lamankampani. Leli phephandaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonala avele ekhona asefuna amandla kagetsi amaningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abafe engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phephandaba lithi iroli ilithwele abantu abalithumi lasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithobamu nembili abanye babo kakhulu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kubasakazi ngivuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho likhona okhulumayo ngomqondisi Mathanda ngisesentshureni ngakho ke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti ke ngibe nesitolo lami kubo kifutube lapha labo ntungamiri ngomo ukuba sala lami likele imbaleli kodwa yami hawu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho lokho ikhahlelile ezinangeni ngiphosela ikhahlelile ezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa liyabakhuluma abantu ukuba ukukhula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamaChina amaChina ona la aza sibulalela idizwe ngoba ayikho mina into esiyibonile asebenza aphandle lokho bese moshela izinto inizwe liyaphela lokho elikhonoleza eChina kancane kancane la xosha abelungu waxosha abelungu iZNPF wathi akabafuni ufuna ukuzivusa kodwa ngathi sesiyabona nangokuwebhe sesisimuswa ngesinye isizwe samaChina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesa ondaba wakho right yabo eChina ndaba akho right
Amen.
Lauge abinga mazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti ehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele The House ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Sixoxele olandela izombusazo elemelika umnumzana Tifa Wajapi Pango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Kusuke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho aku-analyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu elokuthi engabe uyenqobe ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bephenduke. Kodwa ke yena impawu zakhe azitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselalo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe njalo.
Ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe esele chance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga nxa sithi silalela ama interviews akhe. Ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe ukuthi yena nguye wayekhona ngabe impi le yase Russia le Ukraine ngabe ayikho ngoba uyeze yathi ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongozwe ezazifakwe ngabe zabe khona kodwa ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babe khona abanye babezishumbiza ukuthi zibe khona kodwa ekugcineni kwagcina kungasabanga le impi ngesikhathi sakhe ekhona yingakho ngibona ngathi ikakhulukazi impi ye-Ukraine ne-Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden aye waphatha udaba lase-Ukraine ne-Russia uye waluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impi le iqhubekele phambili loku ingapheli. Kodwa ke kuloko kusiba lo mfutho omningi olokusenzakala abantu kulamalanga akusela muntu osafuna ukubona impi iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna i-peace ngakho ngaleyo ndlela ngibona kusiba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina besupporta umnumzana uDonald Trump. Trump besenzela khona ukuthi kube i-counter attack ukuthi ikube lendlela ukuthi kutholakale isombululo esingenza ukuthi impi yase Russia le-Ukraine iphele. Nxa ukuthi la khona ingabe ukuthi ngaleso sikhathi nxa kusafika isikhathi sokhetho iyabi lokho isasekhona.
Umnumzana Difa wajabhe bango Dube ngolandela izombusazo ewele Melika. Ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela viki elithukela ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.